Sinalapha singathi nje lapha ala elathinizuma izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilisa azikadilisanga khona ziyiphela amanzi kathesi yona izulu leli elathinayo leli zayenza ngani izulu seliyeba liningi phakathi kwenzi kodwa ukuthi zadilisa azidilisanga lapho the elokishini ngalo yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu leyindawo kuthiwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akunamuntu ophileyo.
Imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilapho akusoze kume kuhle kodwa unkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalise ukoma njengeyama iplaswanga phandle so yagebeka esimeni ekokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi isimile ayisinanga njengoba iplasi yephakathi phandle ayiplasiwanga abayisemende yabalithwayo so ngiyake ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngidadilekelwa lapha yona indlu yakho leyiyiwayo
emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini?
Uyasilako siyafa indlala siwasibila sikunithi umamanga. Indlala ikhona, ikhona. And njengoba lapha izimu basala lokungamasimu amanye amasimu sibila siselawo ukuthi kuyabe kuphele okwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa akusithathanga kuhle. Iyakhe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi ziko ukuyabe kukhulunywa kodwa sithwele kanzima